Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ile nani labantu abanengi abangasekho kulolu luhlu.
So isizathu esikhulu isebale ukuthira akulamsebenzi sakulenyinto ukuthi
Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimgqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ile nani labantu abanengi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonsa amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zeMathabeleland yizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlulolo. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe ama constituency alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye-kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugcitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo senator wesigaba seMathabeleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa oyibandla le-MDCT saqala ngumbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathabeleland South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu enza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibinibuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi khisa kulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi na umntwana eqeda ndihomfo abanye abaqedi bayathi kubo form 2 nangasayanga egangeni ukuyateketha ihle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo kuphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona iTVini kathesi abahamba kuma-universities abangama-graduates basebenza imisebenzi yena leyo yokuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegephe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu. Enye futhi into e-afekthayo abantu sibili abatha yebo ye kwezinye indawo balokhu belehophu kumbe ngathi belokhu bele-faith nge-election, but sibili kungapha esigabeni seMathabeleland South abasena yona leyani nti kumbe yithi hophu yokuthi ukhetho sililingi ngabatintele yinto. Kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basica begcwele emabhawa, wafice begcwele emakhoneni bezihlalele bexoxa, ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonokho khisi esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona siyenza ama-education lathi sisekelane nezethu, ngoba nto yakwazi umthetho ukuthi izethu iyekwanisa ukuyenza i-voter education. Kodwa hhayi, emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke khisi singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathabeleland region singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezifa zabo-Gugrawindi lezinto eziningi. So even iningi labatha futhi kalinazo izithupha
lama death certificate yebo yeseze ukuthi khona igovernment ivule iblitz kathesi ukuthi asizithupha but into ehlupha yena le ukuthi umuntu uzele umzali yabe ngelabhet engelasithupha umzali omzali engela so yinto esihlala ikhona so silemnengi ipercentage sibili engelazithupha ezenelisa ukuthi khona lehambe beyeresti ukuvota but thina esikwenzayo njengenkokheli amalungu edala ephalamende le nkokheli yezombangazo siyazama ukuthi sibakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota sitili baya begazinwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina esikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba izimbabwe layo injengamanye amazwe ayabe lezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi abathi amanye amazwe bayasebenzisa izini ama-voters club bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze bele ntshukuza mbe kule nto ebaye-encourage-a mo ukuthi behambe bevota kodwa-ke njengoba singela wonke khonokho sizame ukubatela nje ngemlomo ukuthi kuyinookuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba semathebeleland south engowebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba kule nkulungwane zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abaqatshwa yiZimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yeZANU-PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayona le inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi we-census bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe ethi ecubungulayo ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iqakatheke kakhulu kuye edemina ukuthi ama-resources abiwa njani, ashiywa njani. Sebenzisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga amasevisi anjani, lama-resources anjani. So luhlelo luqakatheke kakhulu, ingakho nje sekuqakathekile ukuthi i-census le yenziwe kuhle, ingenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhitshwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho okukhulunywayo, ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuyiqiniso lokho but ke ngokucakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze okuthiwa ngesilungu yi-shadow census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lwenziwa kuhle, ekhangele njalo lamanani amanye avela kuma-city council beqathanise amanani ukuze ekucineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje sinxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya kungenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba yamabhili zamani bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangayi iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangayi xa besebenzisa indaba zamabhili nje amabhili amanje. So labo bale ndawo ecadileyo khonapho ku-census njengama-local authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezigcina zingena ekubalweni kwa kwabantu ukuthi amanani lawo agcine engaphumi kahle.
Zingangena ngoba indaba ye-census la iphosa ihambelane zindawo zabo-administration wabiwa ama-constituents lokuthi amabandla ombangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangazi abalutshona abangazi. So kungenzeka ukuthi kuhlangane zindaba zombusazombe zombangazi kusetshenziswe kuma-election ikakhulu kubo-limitations.
Umnumzana Dumisani Nyongolonkomo yingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni lestudio Studio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU PF kukhetho lolu, okuchiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luchiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU PF yawina eCholocho South, ePUF leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa, ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavothele ibandla leZANU PF. Labantu bathuselwe basithi bayavota bayaqala bedlule esicukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livothele iZANU PF esithi ngesikhiwa intimidation. Abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha emaNdebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizeqholwa zizinduna lamasabhu. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uzwe sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lamateacher bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevothile sebesiyasayina ebhukwini lalothe ngafundanga sesayini signature esiqinileyo esilomkantshi esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresidenti weZANU uMnangagwa wahamba waya eBhinga bafika bayenga abantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe. Ngesikhathi sokukhampena bafike eNangavura sabona umfumi layo ukhandidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi. Khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election yethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserve abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi siza livotela qamba amanga ukuthi alikwazi ukubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlabezulu sizabe lokho esingabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bekhamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evothelwe ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavothelwa ngumntana kowaqeda ugrade 3 sesithi yena akawazi ukuvota. Yikho ke silama statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Lilodaba lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimpacts luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uzadumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho ucyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gande, ngiyabingelela loba nje lingamphenduli kodwa celani lizame ukusiza abaqwethu udaba lolulu. Namhla ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esika studio 7 laba abantu abafaka amavoice abo lapha nebakhuluma udaba olufana lolwam exactly undoda lo angisabamba ngotwitter igama lakhe mbani lapha but ungalalela amavoyisi abantu abakhuluma ekuseni namhlanje kulobaba omunye okhulumile uthi ulunkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele e-South Africa omunye ngumzimbabwe so siwathathele isithupha kasekasithupha so yabona kulungana yikwe ngangukhuluma ukuthi kana ma usemapasipoti bafika bekubuza imibuzo efana lale makuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner somzimbabwe national so kuyahlupha kunokana le pasipoti kuzuyithole kubanzi kuyahlupha nje ubona sitho ukuthi uma unkosikazi wakho usengumuntu ohleliyo nje kutho ukuthi phela lasemazweni kasahamba kodwa nje siphila sihambe emazweni ke makungaselasithupha phela kusela nto ongayenzi empile and futhi bathi kabuyelo lokuzini wakhe lo le birth certificate mabezatsho ukuthi kuye le birth certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba elekawukwadla lapha ukuthi kwikibo kungaphi wabo ngokuzala wakuchiya lapho eZimbabwe uzabuza qondanga yiko mina ngangicelile ukuthi kati indaba lingasidingi lapho e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi iposi yenze njani siyenze njani lati sikwanise ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga esihlana lazo yini siyacela ngangomusa langothando lingasenzi kanjalo sikwanise ukuzwisisa indaba le ukuthi kati bafunane khona ngoba ma ufika emahofisini vele abakuchasiseli kahle phela bavele bekujikise nje masinyana abakutsheli ukuthi yenza so
sanibonani bantu bakastudio 7 ngiyalibingelela ine ngithemba lizavala i-audio yami le themba lizavala malingayibala ngajabula kakhulu ngoba sithele ubunzima kulelana elizwe lasezimbabwe ninje ngikhuluma nje kule ndaba le yokuthi ma ungelasibongo esaphandle lobo esingayisiso sezimbabwe njengobana mina ngingu-Mr Mwale so ilohlupho lokhu njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abalezibongo ezivelela phandle kwelizwe lasezimbabwe so ngisithi ngicela leke lesibuzele abe Home Affairs abe Zimbabwe ukuthi kathi indaba besithe abantu njengokubana umuntu abezalelwe khona apho elizweni laseZimbabwe bona betika dingi citizen ukuthi bakutsho njani, because thina silobufakazi ukuthi sazalelwa laphana. Mase besithi sidinga ama-citizen siyalokunikwa la mapasipoti, babesithi ukuthi siyenga. Ngicela leke lisibizele nalo we-Home Affairs akasichazele, ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu. Sisikalapha ukuthi siye Harare siyedinga khona ama-citizen, singakwazi lakwe-Harare sifike sibanjwe isigebenga khona. So okuningi siza kukhuluma, kumele lizame sibili ngendlela zonke, lisilethela be-Home Affairs lapha bekhulume, sikhulume labo. Kumbe nami lingangithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu, ngoba luyahlupha kakhulu, luyahlupha sibili, luyahlupha lapha. Izibongo lezi lata sizithandanga ukuthi kumbeni into esazenzayo umeni njani. Kuyatholakala wonke amazwe omhlaba, njengokathesi abantu beZimbabwe begcwele umhlaba wonke batshi izibongo, but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni laseZimbabwe ukuthi yabo suke kumele edinge isithizeni yalapho okuvela khona ubabakho. So ngiyaxolisa ukuba mude njalo, ngingajabula uma lingabonge i-audio yami leyo.
Salibonani bantu bakwa-Studio 7, njani enjawo elikuzo? Hayi, mina umuntu okhulumayo ngikholisi fokamathanda khona lapha eGoli. Mina ngikhala ngalaba manje abantu besishoneni la, ukuba kulwa kanti bona why besuka kubo le kwazimba la kubo chibi khonale kubo mzumba maranda bekuya bezohlala kithi ngapha esiNdebeleni. Kodwa mina-ke angaze ngibona even one iNdebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumba maranda khonale. Kanti yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi ngapha bazosiminya? Ngoba thina siyizizalwane zasemaNdebeleni asisathoni indawo zokwakha, mara bona basebehlezi sebethethe konke, sebeona yonke into. Thina sisakwazi ukuphefumula, ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basivulele ispace, singumdeni sikazilathi sizama ukulungisa kwethu singumdeni, babe bahambe babuyele kibo. Kanti kubo kulani bavalekani kubo bezebebuye bazosininya ngapha kithi eMandebeleni? Angithi bona basuka le Mpumalanga bahlale eMpumalanga yabo, lathi siyihlalele eNtshonalanga yabo. Sikhathele ngabo laba bantu lapho, everywhere yibo, everywhere yibo, yonke into si-ona yibo. Konke nje ukuthi uyahamba nanoma uthi uyenkomeni uthola yibo, uthi uyakuphi kuphi yibo, ey'bhedlela yibo, yibo asebe-ona amashop. Thina-ke right is your honor kuphi ongokwethu. Hhayi, suka sikhathele ngala amashona la, akababuyele kubo.
Sanibona Studio 7, ninjani? Siyabonga ukuzimnyeza ezimnandi esiphumalanga phansi komqamelo noma yikuphi. Bakithi siyacela izeki ayikwazi ukuzwela izizalwane zaseZimbabwe. Bani izizalwane zaseZimbabwe zikhupheke kakhulu, izeki ingasebenzisani lezalo. Please siyakucela lokho, kayizama ukuthi kibe fail kuma-election. Siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo, siyakucela kulokho siyakucela izeki. Ayicabangeli izizalwane ziyahlupheka, zigcwele emazweni, abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo, abanye ngabalimala ezindleleni. Siyakucela kulokho kuzeki, inkosi yami, ayibe fair kuma-election. Sicela ibe fair kuma-election izeki, ayekele ukusebenzisana lezalo. Please, siyacela zeki, siyacela please, akeli cabangela izizalwane zaseZimbabwe, inkosi yami, siyacela.
Salibonani ku-Studio 7, ikhuluma lo Masombuka lapha. Ya, ngiyabonga kakhulu bantu baka-Studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo. Kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi Moyo, ngiyamthanda ukumlimukisa. Ububonile mqondisi lokho okwenzakale kuMonzora, ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwo. Abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa, asitsho ukuthi uyadlala, kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi, ubusungena kilo uncedisane lalo. Inkinga iZANU-PF, singakhipha iZANU-PF sizobona ukuthi leyo opposition ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izosiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu, hayi, nanzelela mfowethu, baza kuhlambaza abantu, bazokwenzela imhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kanti opposition le izobaphusa kanjani. Sebekhathele ngeZANU-PF, abantu bezivabe bakhathele ngeZANU-PF. Ngiyabonga
linjani lonke wasakazi waka-Studio 7 khona ngapha ngasemelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ungani inkosi ngiyalibusisa lokuqhube ngendlela eliqhuba ngayo. Ngiyabingelele khona ngale osamncedisi Sadika, ngiye khona ngale ngasebrikshini lesibukhwe ufowethu uMadoda, ngithi uvuka njani mina ngapho ndoda ngiqhina ukhokho be zakamama jike sasejoseph ngithi u-abrahamu ngijike ngisantumba nomfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo filani khokho be ngibike i-COVID-19
sanibonani sanibonani ekhaya bengiku-Facebook page yena ikhokhelwa ngukabudube ku-Facebook laphayana ngendaba ye-South Africa nezimbabwe udaba lukababunyathi obulawe yedusuthi ikube ngicela inamba engizongena ngayo ku-Live Talk ngoba ngizekhuluma ngayo inamba leyana ngisayibhala ngopassport abeningayo lengithatha kudala kunama
balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +12 462 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanyamazwe, ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni weleRussia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamtshina ezivela kwele China okwenziwe ensitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamtshina zakwele China eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama-surface to air missiles. Idolobho lakwele China eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane we-COVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lilemigoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba. Leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngutshiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen okuza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika, umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasocha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasocha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe Lolandi lela izombusazwe umnumzana Tifa wajabhi bhangodube sambuza ukuthi ubona amazwe alobudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.